umanje udayile imagazine eHarare umnumzana Stanford Mambanje wethule isinqumo sakhe ngemva kokwenqabela imvumo izolo esithi ufuna isikhathi sokubala lokhu okulethwa ngamagqwetha akhe emthethwandaba. Umnumzana Chombo utshelwe ukuba anike idala yamaphepha endlu yakhe eseMount Pleasant ahlale kukheli ethi 157 Shawasha njalo azise emapholiseni kabili ngeviki ngemva kwamaviki amabili. Igqwetha lakhe umnumzana Love Momaduku uchasise ngokuphiwa kwakhe ibheyili. Umantshi usiphile ibheyili, kumele alandele iziqondiso zakhe zakuqala, kumele ahambise amaphepha akhe endlu. Umaduku uthi uthabile ngesinqumo lesi. Sithabe kakhulu ukuba umantshi wenze umsebenzi wakhe kakuhle, usebenzise umthetho kakuhle, ngoba bekungela lutho olungenza uChombo angalandeli iziqondiso zebheyili.
Umnumzana
Chombo wethethwa amacala amahlanu awokusebenzisa ngokungekho emthethweni amandla akhe njengesiphathamandla lecala elilodwa lokugwelegwele. Abatshutshisi benqabile ukuba aphiwe imvumo yebheyili besithi njengomuntu owayengumphathi ntambo ulakho ukugada indizamtshina aphume elizweni njalo engaphambanisa abafakazi bakahulumende. Amagqwetha akhe ayaphikisa icala leli esithi uChombo kumele aphiwe ibheyili. Abatshutshisi bathi uChombo wagcila abantu kudaba lokwabiwa kwezitanda esasengumphathi ntambo kahulumende wezabelo. Kolunye udaba olwela amalungelo oluntu, umnumzana Makomborela uzishe ukhitshelwe ibheyili kumacala akhe akudala ngesikhathi emisa phambi kukamantshi unkosazana Vungai Mfushuthi Guwiro. UGuwiro uveze ukuba uMakomborela wethesa yamacala okufuna ukutshotshozela uDlakela uzaphenduka edale Mdlakathuku Mbimbitho kuviki ezayo. Ingcitshi wezombusazwe umnumzana Pride Mkono uthe imthethwandaba itshengisela ukusekela abantu bezanu-PF.
Siyabona ukuthi umnumzana u-Ignatius Chombo unikwe ibheyi, kodwa singakhangela njalo siyabona ukuthi hatshi laba abalwela amalungelo abantu bayebencishwa amabheyi nxa bengabotshwa. Kutshengisela ukuthi amadale ethu nxa kungelakho ukuphanjaniswa asebenza kahle kahle, ngoba ibheyili ilungelo lomuntu vele, kodwa nxa sekungena indaba zabantu abalwela amalungelo abantu bayabe sibe betshelwa yilabo abakhokhelayo abayenze ezombusazwe.
Kusenjalo, izifundi zenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinaso ezibalisa uNenzi Njenge, uTapiwa Nahle Chirika loLion Kaninga zimotshiwe edale likamantshi lapho ebezosekela omunye wazo umnumzana Hari Uzibishe. Isikhulumeli seZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Khumbulayo Mafunda yena oyithathe lezi ndaba ubotshwe okwesikhatshana wasekhishwa ngemva kokwethelwa icala lokusebenzisa incwadi yokuba yithathe lezi ndaba eyomnyaka ka-2019. Ngimele isitho 7 seHarare, ngumlondolozi Ndlovu.